Umhlangano esibelayo namhla abantu bakhiphe imbono eqakathekile kakhulu. Ikakhulu ekuthini iconstitution yethu yeZimbabwe ilemthetho engancedisa ukuthi omama bakwanise ukungena emsebenzini, bekwanise ukusebenza ukudevelop ilizwe laseZimbabwe. Okuqakatheke kakhulu ukuthi imthetho njengoba ikhona kusho ukuthi akula muntu ofuna ukuyi-implementa leyo mthetho. Njalo kuqakathekile ukuthi abomama bathe kungcono sizithathele thine sikuthatha amandla la siwafake ezandleni zethu ukuthi siforce uhulumende ukuthi implement ama-laws lawa ngoba avele akhona. Njalo esikukhangelayo ukuthi okunye okuphumileyo emhlanganweni lo ukuthi khona abantu bathi khona ipower ekhona isebadodeni. Njalo nxa amadoda engafuni ukunika omama amandla lawo abasebaphiwe yi-constitution, kutshengisela ukuthi akula muntu ofisayo, kungaba ngabezombangazwe, ukuthi ba-implement izinto lezi eziphakamisa omama. So omama bebesithi qakathekile ukuthi khona izindaba zona lezi ezinjengalo zilungisiswe nguhulumende. Nxa singalungisiswa nguhulumende, kuqakathekile ukuthi omama noma basemakhaya bafundiswe ngezinto eziku-constitution ukuthi ivoice yabomama ibe yinye, bedimande ama-rights abo.